lisona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane sihlaziya umbiko othi wona inani labantwana abancane abadliwe ngulwayo liyaqansa.
Msakazi, ngingasho ngithi siphile esikhathini esinzima kakhulu, esikhathini esokuthi singomama abantwana bethu bangamantombazana asisahlali labo, uthola ukuthi umuntu usemsebenzini abantwana basekhaya. Lokho kunikeza kakhulu abantu besilisa ithuba lokuthi banukubeze abantwana bangamantombazana, bathatha iadvantage yokuthi nampa abantwana okulula kibo ukuthi umuntu wesilisa afike azenzele lokho afuna ukukwenza kulokuthi ayeqala phansi akhombise untanga wakhe ozamtshela lokhu lalokhuyana amfune lokhu lalokhuyana. Ngakho kugcina kusenza abantu besilisa abaningi sibabona sebedlwengula amankazana bengalandele untanga babo, ngoba kwesinye isikhathi thola ukuthi umuntu akalayo le mali yokuthi abe lomuntu wakhe ozathi hayi lo ngumuntu wami mangilenkaniko zomzimba zoqonda khona umuntu lo ozafuna izinto ezifana labo sepa labo ubani bani ukuthi amondle njengomuntu wakhe. So abantu besilisa abaningi bakhanya sebengani sebephephela kakhulu ebantwaneni, njalo bathatha iadvantage naleyo ukuthi abantwana isikhathi esiningi abali abantu abababhekileyo, omama kabe khuduzani labantwana, kumbe umuntu uthole ukuthi ngumalume uyohlala labantwana, uthole ukuthi umalume uyosedlengula abantwana, into ezifana nalezo. Okunye futhi yebo, imithi abantu sebasebenzisa kakhulu, bathathi ukusebenzisa imithi bakuthatha bakuhlanganisa kakhulu lokuthi kuthiwa umuntu engalala lomntwana omncane lokhu nalokhu kuzayenza kube nje. Angazi ukuthi inkolelo evelaphi leyo ehlukumeza kangaka.
Okunye kuthiwa baningi kakhulu abantwana abaphansi kweminyaka emihlanu, i-5 years, labo abadlengulweyo. Kungakutshengisani lokho?
Thina kudala sikhule sisazi ukuthi kungathiwa umuntu wesilisa unukubeze umuntu wesifazane bebevika ngokuthi hayi yena umuntu wesifazane lowo kade egqoke njani azanukubezwe, mhlawumbe begqoke isigcebhezana azanukubezwe ngowesilisa. Kodwa manje nxa sesikubona manje sokunukubezwa lezi ngane ezisengaphansi kweminyaka emihlanu kuyasitshengisa sasobala ukuthi asikho isigcephezana esingagqokwa ngumntwana oleminyaka engaphansi kwemihlanu. Isigcephezana bandeso sola yona yini ekumuntu wesilisa kwenza umuntu wesilisa azahalele ukuthi alaye lomntwana omncane kangaka ngakungasomuthi? Ngoba ayikho into singathi yenziwe ngumntwana ongaphansi oleminyaka engaphansi kwemihlanu eyenza ukuthi umuntu wesilisa waze wasukumyelwa yimizwa wabamba umntwana. Usuke eyenzeni umntwana oleminyaka emncane kangaka? Akuna nto enye eyenza lokho, kulezo nkolelo kumbe yimithi nje abantu abayenzayo. Mizwa bani evuswa umntwana oleminyaka emihlanu emuntwini wesilisa?
Umbiko lo uthi njalo bakhona abantwana abangabafana labo abadlwengulwayo ngosisi. Kungakutshengisani lokho njalo?
Umhlaba esiphila kuwo usumi manzonzo. Angazi kwabakholelwa ezinkolelweni zesiKristu lezi bazathi umhlaba ususiye emaphethelweni njengalokho kukhulunywe eBhayibhelini. Mase sifika ezimeni zokuthi sizwe ukuthi labo mama sebefika esimeni sokunukubeza abantwana abangabafana, kubonisa khona lokho ukuthi impela umhlaba usume ngendlela engaqedakaliyo. Kunzima lokuthi ungumuntu ukukholela ukuthi kulo muntu wesifazane ongabamba ingane encane. Abantu abangomama bayenza into enjalo, asazi noma ngusathane noma yiwo leyo mithi labo mama bayisebenzisa imithi leyo ukuthi bakholele ukuthi ungasebenzisa ukuthi ulale lomntwana omncane ongumfana kulento ezokwenzeka. Hayi, into embi kakhulu umsakazi, into embi kakhulu esingazi lokuthi siyibambe njani singabantu emhlabeni, ukuthi impilo bani esesiyiphila. Nxa sesilabantwana abangabafana abancane abasuka banukumezwe ngomama, omama esikhangelele ukuthi ngani yibo abavikela abantwana, abantwana bazophephelaphi? Amantombazane aye kubo baba adlwengule, obaba babantwana abangabafana baye kubo mama basike badlwengule. Yimkhuba okumele ukuthi laba bantu ababanjwa besenza leyo nto okumele ukuthi bajeziswe kabuhlungu, kwenzele kube kwenziwe isibonelo ngabo emphakathini ukuthi le nto yenziwayo i-wrong, akumelanga iphinde yenzeke. Akumelanga umntwana umntwana ongumfana asabe ukukhuluma lobabakazi kumbe lomalumekazi kumbe lodade wabo, ngoba udade wabo uzasuka amnukubeze. Lichilo nje, lihlazo nje esizweni sakhile lesi msakazi, into esabekayo nje.
Lo-ke ngunkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane ebesiqoqalayo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lila.